ukubambana kwamabandla atshiyeneyo kweZimbabwe ikakhulu izanto ezine-DC kuqakatheke kakhulu ukubana kurizovwe indaba zehlupho eselizweni. Kodwa ke kuqakathekile ukubana abantu bevumelane ukubana ke kuyini ekufanele kulungisiswe ikakhulu udaba lwama-reform njalo lodaba lokulungisisa khe udlakela edlulileyo indaba ze-justice ne-national healing njalo kube ke lokuvunyelwana imayelana nendaba zobukhononi nendaba zokuya kuwelelana namazwe atshiyeneyo okuthiwa yina-international relations. Yikho ngibona ngani kuqakathekile ke ukuze ke ikakhulu abe-MDC benanzelele ukungangeniswa ke phakathi ke kwenhlanganiso efanayo le-Poland lapho ke okungelanto eqotho engaphuma mayelana nokulungisa kwelizwe.
Kodwa siyabona phela abebandla le-ZANU-PF bathi kumele lingene ku-Poland yangkhona leyo phela ukwenza into kulungiswe.
Okwe-Poland ngokwabantu abayizinto zokudlala ungangena kumanyaniso lawo maduku omaduku kuyini abakwazi mayelana ngepolitika ze-election eleZimbabwe nabantu esingathi bengabe bekhona ye kodwa ayikhona ukuthi sebengahlala ematafuleni mayelana nendaba ke zelizwe leli kuze liye phambili.
Pho ke okumele kwenziwe kwini sizini?
Kufanele ukuthi kuvunyelwane ngendlela ezahanjwa ngiyo engithi yona ama-comprehensive reform njalo nokubana ke amanye amabandla abe senzani.
Ubona ngazani kodwa ke i-MDC okwenza ukuthi ingangeni sibili ngafuna ukungena ku-Poland kuyini vele?
Hayi, i-Poland phela ngeyabantu abayizinto zokudlala ayisiyo ndaba zekuthi kulungise ilizwe ngoba angeza ke wathi o-Brian Mkeki ngabantu abaesithi kuye njengamabandla aphikisayo kodwa kathesi seyimemba ye-ZANU-PF okutshengisa ukubana hhayi ngabantu abawelelanayo abakhulumisanayo idalo kufanele be ngabantu abangavumelaniyo ukuze behlale phansi bekhulumisana. I-Poland ngabantu abawelelanayo so akulanidi yokuthi ngathi abantu abakhulumisayo bona bezebezevumelana entweni zonke.